Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo eNtumbane. Ugatsha lukahulumende olubona ngezama ngezamanani olwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini 1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Kulabanye abatsha eZimbabwe abagula umkhuhlane wengqondo okubangelwa isimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo eNtumbane. Njalo kufanele abantu bengabambi intambo zamagetsi ngoba engaphenduka loba nini ebalimaze. Isiphathamandla sezesa umnumzana Sydney Gatter utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ukulungiswa kwemitshina eWange Thermal Power Station okungeyinye yembangela yokucitshwa kwamagetsi mahlayana endaweni eziningi zelizwe sokufika emaphethelweni. Uphinde wabalisa eminye imizamo egoqela ukulungiswa kwamanye ama-units lokusetshenziswa kwama-battery ukugcina lokwengezelela amandla amagetsi. Amalokitshi acitshelwe amagetsi lamhla abaliswa awemakhandeni Luveve, Gwabalanda, Nyulo, Bhengula, Njube, Mpophoma, Machobana, Mabuthweni, Ntumbane Complex, Mzilikazi Track, Mpophoma, NRZ, Mpophoma Complex, Inoxim le Papa Fields, esibhedlela sempilo, SATB, United College of Education, lendawo eseduzane lalapho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Austin Komazana uthi ukucitshwa kwamagetsi lokhu kuvele kubathwalise amagabha avuzayo.
Ahamba ngamafayifi ebuya ngama-10 akwanisa ukuthi ungawaboni ntambama, ungawaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokhu ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza ngokungekaiso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe ngasekho sokakulanto oyenzayo ngokulungiselela kwakho. Akuselanto ongathi hhayi isasa ngizakwenza lokhu kumbe namhla ngizakwenza lokhu ngesikhathi isiphakathi sokuthi ngizakwenza lokho namagetsi kasekho. Yabona yile into embe kakhulu yonaleyo and ilisa yonke into ungenalwazi. Aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hhayi vele kulezi nsuku ahambe kwesikhathi esingaka, engxenye abantu ungazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethi noba sesikhathi ngizakuyenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi kade abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo. Kahle ngizingasebenze ngemiqinano ukuthi ungakhethi ukuthi akahle ngithengisitini idinge ama-chicken cards ama-pieces anda ayenkukhu ayefriji ne-tennis. Uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards yabo afuna ukuthengiswa esemkhambweni pho nxa kuyathatha more than 12 hours engekho utofe lo mkhambo nini khonapho. So sokukuthi isikhethile vela uselanto yenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakobulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi.
Kuthi khonlokho kuhlanganisa osili ngomuthi amanzi abephosa abe ngcono ngoba uyaziwa ukuthi ala ma-hours athile engabi khona. Kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumbe abuye namhla azabuye hamba kusase kuseni, kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabi khona leso sikhathi same day. Sokusenza angani sokusale more days amanzi engekho ukudlula okuhleliweyo.
Lo mnumzana Austin Nkomazana usomabhizimusi wakobulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le wobulawayo. Umongameli wakwele Mozambique mnumzana Philip Nyusi lamhla uvule ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe Agricultural Show eHarare. Umongameli Nyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa baqale bethekelela ababukisa okuchiyeneyo kungakavulwa umbukiso walonyaka olamankampani afika phose amakhulu ayisikhombisa. Umbukiso lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Cultivating Prosperity, Growing Business, Innovating for Change. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asephanyeke edalele High Court udaba lwabalwela ilungelo loluntu asebela amaviki edlula amathathu bevalelwe eRemand Prison kulandela ukwalelwa kwabo ngomantshi ukuthi bethoniswe bevela imizini yabo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana ye-X ithi umnumzana Robson Chere unkosazana namathayi Khwekhweza umnumzana Vusumuzi Moyo lomnumzana Samuel Kwenzi balelungelo lokubhadala isibambiso sebail. Betheswa amacala okutshengisela phandle kwedale lomthethwandaba bekhonona ngokubotshwa njalo lokuvalelwa entilongeni kwamalunga ebandla le-CCC agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba. Bacatshangelwa lokuthi babefuna ukuqoqa abantu ukuba betshengisele ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisitshiyagalombili bakhangelelwe ukuba bazamiswa imithethwandaba ngolwesine kulandela ukuphanyekwa kodaba lwabo imithethwandaba ngamagqwetha la athi akulamkantsha okwethulwe ngumtshutshisi ngokubotshwa kwawo. Babotshwa besithi bathakazelela usuku lwabatsha olwe-Day of the African Child ngoNhlangula emzini kamnumzana Timba. Kambe kutshona ukuvalelwa kwabantu bonke laba okugoqela wayemele iBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda okuthiwa wakhuthazela ukuthi kube lodlakela. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuyabe kusitsho ukuthi abantu kabaphathwanga ngendlela efaneleyo ngokuba into yokuqala nje nxa sikhuluma ngedemokhrasi yabe sisitsho ukuthi umuntu ufanele abotshwe enxa yelecala icala elisemthethweni njalo elephula umthetho athonisiswe ngendlela umthetho otsho ngakhona. Kungakhangela isisekelo sombuso ngaphansi kwa-chapter 4 lokho kuthiwa i-declaration of rights lapho kubhalwe khona amalungelo abantu. Sikwenza kucace ukuthi iwaphi amalungelo abantu okuswelela ukuthi balamacala kumbe asebebotshiwe kumbe abathonisiswayo. Kumele babe lelungelo lonke labo elifaneleyo, bangahlukunyezwa, bangatshaywa, bangathotshwa, bangancitshwa ibheyili kungafanelanga. Zonke izinto zona lezo zibhaliwe. Ngakho-ke abantu nxa ngabe bebotshiwe bangaphathwa ngendlela efaneleyo kuyabe kungekho emthethweni, kuyabe kusephula ilungelo labantu, kuyabe kusitsho ukuthi i-democracy imangakahle. Kanti-ke njalo abantu nxa ngabe bonile babotshwa kumele bathonisiswe ngendlela efaneleyo. Akumelanga kube lo muntu obotshelwa into engayisilo cala kuleli lizwe.
Yes, ngathi pho kulungiswa njani khonokhu njengoba siyabona ukuthi abantu bathi bayakhahlanyiswa?
Into eqakathekileyo ukuthi laba ababusayo bakhumbule ukuthi kule constitution kuleli lizwe ebhalwe ngabantu beZimbabwe yiyo elandelwayo. Wonke umuntu ungaphansi kwayo, upresident ungaphansi kwayo, uspeaker of parliament ungaphansi kwayo, uchief justice ungaphansi kwayo, lami lawe singaphansi kwayo, kumele siyilandele. Yona futhi iyacaca ithi yona lokho ekuthoyo iconstitution kumele kulandelwe nguye wonke umuntu. Ngakho-ke nxa bengalandeli iconstitution babe besephula izifungo zabo lezo abazenzayo bengena ezihlalweni ukuthi bazalandela umthetho, bawuhloniphe umthetho, bawuphakamise umthetho, bahloniphe iconstitution, bayiphakamise njalo.
Lo umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mabutho Moyo okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Izigangi zigcwele eZimbabwe amajele ahambe emajele khathesi the majority of the people vele ababotshweyo ngabantu abalamacala. So abantu bayathanda ukuphula imithetho ngenxa yokuthi bona ngama-politician ngabantu abaziwayo abazagijima ema-embassy bethu kusuke kwathi umthetho ngumthetho akulalizwe elingelamthetho. Yikubona even eMelika undoda weWikileaks wahamba wabotshwa ejelele UK wahlala iminyaka leminyaka engazange ekutrial ngoba according to imthetho yalelo lizwe wayelecala ukuthi ulipolitician kumbe uphikisana nohulumende emthethweni akusebenzi Dube na abantu belamacala bayaboshwa nabengela macala bazahamba ku-trial i-court ithi ukuthi lo muntu kalacala aphume ejele
kodwa nxa sisikhangela phela nxa kusenzekala konke lokhu abanye abantu bathi ah phela moyo kuba engazani kuyancipha amathuba okuthi kube lohulumende kazulu eZimbabwe ungamphendula sithini kunako
uhulumende ngokazulu ngoba uzulu nguyovotayo kuvotiwe ngomnyaka ka-2023 abantu bakhetha uhulumende abamfunayo laba abalutshwane abalohulumende ongasangenanga kodwa ababusayo emadolobheni emadolobheni phela abasho ukuthi abasohulumende bayakhohlwa ukuthi emadolobheni bayabusa kodwa inxa yokuthi badliwe ilizwe lonke esijikelele sebeqala ukuphoyintela ngeminwe akusebenzi Dube idemokhrasi njalo liyawina liyadliwa kumele livume impumela akulalizwe okuthiwa alila uhulumende kazulu eZimbabwe silohulumende kazulu ngoba wavotelwa nguzulu
kodwa kuyaphambili kuzathwane ibaba moyo njengoba abanye bengani bayakhonona kumele kwenziweni
awukhonona kuyatholakala baba ungahamba emelika kadesa kuzwanwana uDonald Trump bambambe ngentamo kodwa labantu abamsupportayo uBiden laye nangu betsatsarika yedwa seze wajikela ithawulo ulabantu abamsupportayo sokuphikisana kwembono asonto eqala eZimbabwe kukhona umhlaka bawonke jikelele ngiphe umzekeliso weUnited States ngoba yilo ilizwe ngesilungu abadiba abazenza bona ama-luminaries of democracy nxa kuphikisana khona eZimbabwe uzayehluleka njalo uphikisana
lo ngumnumzana Mabutho Moyo okudalele zani PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini i-1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Ngedola leMelika nxa kuqathaniswa lasemnyakeni odluleyo, intengo yempahla eziningi ikhwele isuka kusilinganiso esedlula okuthathu 3.6% ekhulwini yaya ku-3.7%. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kuza ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Sixoxe lo kansila ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima ngalolu daba.
Iqiniso elikhona ngokuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi idola 1 le-America ngagcina kulizwa riku-17 kathesi nyezwa ukuthi riku-24. So somebody ole salary yokuthi is indexed in NZIG uyathenga ama items izinto ezingakhi sikhangela ukuthi ama price angona cooking oil uyayithola ku $5 leZIG kusho ukuthi yabese kuyimali ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imali yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini njalo kuyini kahle kahle ukuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umumbu. I think indawo zonke ingathi njenge district yewange ifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu but andi yabona linganika umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isishebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha. Bakunikwa but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njengoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke. Ukuthi lo ngutisha leli lipolisa indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilabo njengabantu. I think umuntu wonke kade umele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo. Ukuthi abantu bemelele 3 months I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle futhi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbo nalowo abawunikwayo but uhulumende wazama kakhulu njengokubona kwami ewodini yami hhayi ingathi each household iyakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukansila ka ward 18 edethe ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba inhlanganiso yabafundela izempilakahle e-Nigerian Medical Students Association incoma ibutho lamapholisa ahlenge izifundi ezingamachumi amabili ezathunjwa ngamalo ecatsha ngeviki edluleyo zisiya emhlanganweni eJos leMaiduguri. Zithi kumele abezomvikela babone ukuba kulabantu abathunjwayo kuleli lizwe. Elemelika lithi ele-Iran lilakho ukuhlasela ele-Israel lincedisana le-Hezbollah yakwele-Lebanon labanye abalobudlelwano lalo. Lethule umbiko lo kulandela ukuhlaselwa phakathi kwe-Hezbollah lebutho le-Israel elisebenzise indizamtshina eziningi kusukela ngesonto labhomba ukucatshangelwa ukuba kufihlwe izikhali kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwesiphathelane leMelika, abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, omela ibandla leDemocratic Party lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, webandla leRepublican Party abakahlangani badonselana ngodaba lwemithetho ezalawula ingxoxompikiswano yabo ekhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Ababili laba bathi bavumelane ukuphatheka kulingxoxompikiswano ezakhokhelwa ABC News ePhiladelphia. Babethe izalawulwa imithetho efana leyayikhona ukwedluleyo ekamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula lapho kwakuvalwa khona imicrophone nxa omunye ekhuluma. Kodwa umkhankaso kankosikazi Harris usudinga ukuthi engavalwa ama-microphones. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ekugcineni I think i-TV station eyiyona engingathi i-organize le ngxoxompikiswano. I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini. Sengingathi bona baba ngu-middleman. So laba babili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswane leyo iqakathekile.
Imali ezibuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo? Nxa sesikhangela ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube ubuthanise imali enengi ukwedlula kamnumzana Trump. Lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha?
So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana nale 500 and something million erezwe unkosikazana Harris kukhombisa ukuthi banengi abantu abasesayidini lakhe abasupportana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement ku-television, ku-radio plus le staff ukuthi ukhulise i-staff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani. So unkosazana uHarris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi ikhampeyini yakhe ilokhu isiba nkulu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ubunzima obubangelwa isimo esibili somnotho buphazamisa abasakhulayo eZimbabwe ikakhulu abesilisa. Ingcwethi zithi lokho kuvuselela umkhuhlane wengqondo kwabatsha obonakala ngendlela ezehlukeneyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abasakhulayo bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi abatsha abaningi ikakhulu amajaha kabenelisi ukubhekana lobunzima ngoba bucina bubakhulela ngenxa yokuzidla ingqondo bezama ukudinga indlela zokuphila zithi amasiko lawo engeza inhlupho zamajaha ngoba kuthiwa indoda ifela ngaphakathi iningi labo kabavezi okubahluphayo okubangela ukuba begule umkhuhlane wengqondo. Enya lezincwethi esebenza kunhlanganiso ye Mental Health Association of Zimbabwe umnumzana Mkhululi Masuku uthi iningi labasakhulayo ikakhulu amajaha bathwele nzima.
Yazi kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi yenzeni kahle kahle eZimbabwe ngoba okuningi akusebenzi. Nanko abantu badinga imisebenzi, imisebenzi ayitholakali, bayazama ukuphanda bethu uyathengisa. Nawo laye lo hulumende shone egijimisa abantu. Kodwa ebafane nabancane abasakhulayo, umuntu kazinakekele mentali, umuntu kazame ukuthi kungehlula, ezifundisa ukuthi kungahlula lokho engikuzamileyo, kumele yintinga enye option.
Umasuku uqhubeke sithi ukunandi labantu abalemkhuhlane yengqondo kwele Zimbabwe abaningi babo ngamajaha asakhulayo. Lokhu kusekelwe ngudokotela wengqondo uCuthbert Zinyama othi iningi labantu kabakwazi ukuthi bahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo, wona athi ulezigaba ezihlukeneyo.
Singakhangela eZimbabwe njalo kwamanye amazwe amaningi-ningi abantu abamnyama khonapha kule Africa, sananzelela ukuthi one of the biggest problems esilazo ngeze-mental health yizo engani zihlukuluza abantwana abaningi. Azibahlukuluzi ngokuba ukuthi zikhona kumbe ukuthi into eyazakalayo, but zibahlukumeza kakhulu ngoba ekubeni khona kwazo phakathi kwabantu lapha akukhulunywa ngazo, akukho muntu othatha isikhathi ukuthi eze ukuthi abantwana labo bazwa njani njalo yini ebahluphayo ezikhathini eziningi.
Osakhulayo uDumezweni Nyoni uthi njengabatsha bathwele nzima ngoba kabazikhathazi ukuya ezibhedlela uma becabanga okuningi okubakhathazayo.
I-mental health inkinga enkulu kwabantu abasakhulayo, particularly laba abasebeqede isikolo lesiya amavarsity. I-life esiyiphilayo garesi le pressure, ile pressure babona ezinye intanga zabo ziphumelela, ezinye intanga zabo zichata, kodwa bona bayazama. Kungesi ukuthi abafuni ukuthi bephumelela, bafuna ukuchata, but kodwa njani? Ngiyabe kusala abantu balama-hasla achiyeneyo, abanye baya emazweni, nothi uyazama ukuya emazweni kuyala. So inkinga enkulu e-affecta abantu abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo uPascal Nkomo uthi kukalutshwane ukuba abatsha baye ezibhedlela zokuhlolwa ingqondo ngenxa yokuswelakala kwemali. UDokotela Zinyama ukhuthaza abatsha ukuba bengafeli ngaphakathi nxa belakho okubakhathazayo.
Qala nje ukuthi uhulumende kumbe efake endaweni eziningi-ningi abantu lapho abantwana bangabe bekhuluma khona, kumbe efake endaweni eziningi-ningi okungama-station okuncane nje okokuthi abantu bekwanise ukuhlala phansi bekhulumisane. Singaqalisa nje ukuthi silukhangelise sidaba lolo, sibone ukuthi singaluqeda njani.
Ugatsha lukahulumende oluzempilakahle luthi ebantwini abalitshumi abathathu bakhathazwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomnotho namhla sixoxa lengcwethi kulolu daba umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology ngokusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni. Baningi abathi ayitholakali imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig, loba ibhanga elikhulu lelizwe lisithi linika amabhanga wonke imali le. Ake sizwe umnumzana Dlamini exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okwenzakala koBulawayo lelizweni jikelele.
Okutholakala emavinkilini koBulawayo ukuthi ama-currencies wonke akhona kuma-prices ezitolo emavinkilini. Kutsho ukuthi iZig ikhona, kutsho ukuthi i-US dollar ikhona, kutsho ukuthi le-rand liyasebenza. Mhlawumbe kungathi bekusilela yi-Zig ebambekayo ngezandla esingakuthi ngama-notes and coins. Okuvamileyo kathesi emavinkilini ukuthi abantu basebenzisa iZig isemafonini kumbe isemakhasino kwesula. Yinto eyimvama, kodwa xa sisiza kwezokugada izimota lezinye izinto yokuthenga ezizinto ezincane, ukuyibamba ngezandla koBulawayo iZig ayikavami. KuBulawayo lokho kuvame iRand, kuvame imali yamanye ye-America, yizo ezivame kakhulu. Kodwa nxa ungena emavinkilini uthole intengo zonke ezifanekisiwe njalo nxa unayo efonini xa unayo ekhasini iyasebenza kakhulu.
Yes, ngathi akuhluphi kona kuyini kumba abantu belesekujayela ukuthi baphongkanzikazi kanje bebezenzela abafunayo.
Hayi, ngathi abantu wezinye isikhathi kuyakhathaza ukuthi abayibambi ezandleni kodwa imvama ukuthi nje kobulawayo kule randi eliningi yikho kwenza kube lule ukuthi intshintshi itholakale. Yikho ngathi akuvamanga ukusetshenziswa kwezigi kakhulu ama-coins ezigi kwenxa yokuthi ngapha kobulawayo abantu abaningi bale randi kulama-coins ama-rands yoyenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale kalula nje. Kodwa abantu bayakhala bayafisa ukulibamba ezandleni bayafisa ukuthi ngabe lawo bayalisebenzisa bezibambe lathi lisemafonini kumbe lisemakhasini.
Ye, kuyini okwenza ukuthi izigi lingabambeki khonapha kobulawayo? Kambe alikho emabhanga ngoba sizwe abebhanga le-Reserve Bank besithi livele likhona kumele ukuthi nga tatibhujwa phela linikwa zulu.
Ye, nxa siyilandelela siyilonda sithole ukuthi amabhanga ethu ayaphiwa ilibhanga elikhulu kulama-request abawenzayo mihla ngemihla ezikhesh. Mhlawumbe ukuthi nje inani iningi labantu kobulawayo sisavamisa ukusetshenziswa kwerandi ikakhulu kuma-transactions anjengasemakhombini emabhasini la nxa sithenga into ezincane ezinjengezilimo lama-vegetable akukavami ukuthi sisebenzise ingepaper kodwa ikhona sibile amabhanga. Inkinga mhlawumbe ukuthi abantu abahamba besiyayicela emabhanga balutshwane ngenxa yokuthi imvama kutholakala kakhulu ama-coins e-South Africa, kutholakala kakhulu le mali ye-South Africa eza intshintshi ibe ngcono ngoba imvama izigi xa iliphepha ifunakala kakhulu ukuthi incedise ekutholeni intshintshi. Kukathi asikabi lalo udubo lwentshintshi kakhulu obulawayo yikho sibona ukusetshenziswa kwalo izigi kungathi kusasephansi. Asikuthi alikho lisasephansi ukusetshenziswa kwalo.
Kona vele abantu bayasebenzisa amabhanga kumbe vele siyazikhulumela lapha dlana?
Amabhanga abantu bayasebenzisa nje ukuthola inzuzo yabo nxa beholile. Abantu sebayathatha amabhanga njengendlela yokuthi nxa ngiholile kuphela ngibuye ngithathe ngikhuqulize imali yami ngihambe ke ngiyeyisebenzisa. Sithole ukuthi abantu abaningi bagcwale amabhanga ngesikhathi zona lezi zokuhola. Abaningi abavama ukusebenzisa amabhanga mhlawumbe ngamabhizinisi ngenxa yokuthi imithetho yezimra yoba ekukhuthazayo ukuthi bawasebenzise. Kodwa imvama ukuthi abantu sebejayele nje ukusebenzisa esathi electronic money. Imvama siyabona ukuthi abantu sebejayele nje ukuswipe ngenxa ukuthi sikusukela ku RTGS abantu bazijele ukuthi imali le yakithi yokuswipe kuphela. Umkhuhlano umkhuba okuswipe nje yiwo imvama yowenza mhlawumbe abantu badonde ukuyibamba ezandleni ngoba sokwavaba umkhuba wokuswipe.
Lo umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezenotho isebenza ekolishini le-NUST obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwabulawayo. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection ku-Life Talk lapho esixoxa labasakhulayo kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Lunceda ngani lolu hlelo olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama? Hayike isikhathi savume ukuba siqhubeke kodwa singehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkampani yezesayithi lamhla icitshele indawo ezedlula ishumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yayo entumbane. Ugatsha lukahulumende elubona ngezamanani lwe-Zimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa lokungxenye ekhulwini i-1.4%. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.